Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani zilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 28 Mfufu 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lemthwakazi Republic Party linikeze iziphathamandla ze United Nations ugwalo olulezikhalazo zebandla ezibalisa ukuzibusa kwesigaba semthwakazi kunye nodaba lwegugurahundi.
Sasivele sikubekile kunhlelo zethu ukuthi sizoqala ukulobha amazwe omhlaba, siwatshela ngokuthi sesiphuma kwele Zimbabwe, kanti futhi njalo siphakamisa lo daba lombhuqazwe.
Abasekeli bebandla lezanu PF babikwa bezamile njalo ukuvimba umkhokheli webandla le-MDC Alliance ukungena esigabeni seMashonaland West izolo.
Bathi ukuthi iZANU-PF ifakeke abantu abale mawipon atshiyeneyo ukubana bemisa iprogramu yethu kufakwa manje emgwaqweni lakho konke le moto ezitshiyeneyo, more than 10 izimoto.
Inhlanganiso yamatitshala ezimta ithi ayisoze ivumele uhulumende ukuthi axotshe ababalisi abangahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Republic Party linikeze iziphathamandla zenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba awe United Nations ugwalo olulezikhalazo zebandla ezivalisa ufuna ukuzibusa kwesigaba semthwakazi kunye lodaba lwegugurahundi. Abantu abanengi kakhulu bafole ezitaladeni zePretoria besiya emahofisini la behlabela ingoma ezihaya ubuthwakazi, bafika phandle kwamahofisi eUnited Nations lapho umkhokheli weMRP uMnumzana Mqondisi Moyo ayethule khona amazwi akhe ekhuthaza abantu ukuthi baqhubeke bephakamisa ilizwi lesigaba semaNdebeleni andubana benikeze iziphathamandla zeUnited Nations ugwalo lwabo. Sixoxe lo moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ngiyabonga babu Chris Gande, linjani labalaleli? Uhlelo lwethu luhambe kahle kakhulu namhlanje lapha kade siyetshengisela khona emahofisini e-United Nations ePretoria khonapha kwele South Africa. Sihambisa i-petition yethu ebikhuluma ngokuthi sesicela inhlanganiso ezinjengamazwe e-United Nations angenele kudaba lwethu lwe-self-determination. Udaba lolu luhambe kuhle kakhulu njalo siyabonga ukuthi ama-officials e-United Nations asamukele kahle kakhulu, kanti labantu bethu bebezile ngobunengi. Yonke into yahamba ngendlela ekade sihlele ngayo, okubonisileyo ngempela ukuthi abantu bakithi nxa singaziqoqa sizihlele, inkululeko yethu izabuya kungekudala. Sinanzelela kakhulu ukuthi abantu bethu bagcwele kulolele South Africa lakwamanye amazwe, kodwa siyabonga ukuthi imeseji yethu ihambile ukuthi sazise amazwe omhlaba ukuthi sesifuna ukuzikhulula siphume elizweni leZimbabwe.
Manje ngemva kokwethula elikwethulileyo khona ngale emahofisini e-United Nations, kuyini eselikukhangelele? Likhangelele ukuthi lizaphiwa na impendulo?
Sikhangelele sibili ukuthi impendulo sizoyiphiwa, ngoba obemele i-United Nations u-officer u-Isaac Letwaba usithembisile ukuthi-ke incwadi yethu iza kuyafika khona le phezulu kwabayibo abakhangelele ngendaba eziphathelana lalezi kade sizethula kibo. wasithembisa ukuthi ke impendulo yethu ingabuya kungekudala. Okuyinto yokuqala mhlawumbe esithe siyenze siyimthwakazi Republic Party ukuthi sithuthukise kumbe senyukise udaba lwethu le-international lobbying. Ngoba lonyaka kungasodaba lwe-COVID-19 sasivele sikubekile kunhlelo zethu ukuthi sizoqala ukulobha amazwe omhlaba, siwatshela ngokuthi sesiphuma kwele Zimbabwe, kanti futhi njalo siphakamisa lodaba lombhuqazwe, udaba lwe-genocide. Ngoba sinanzelela ukuthi udaba lwakithi alukakhulunywa ngabanikazi. Kungakho-ke kathe sesikhuphula izinga sesithi sesifuna ukuthi umhlaba ungenele ube involved edabeni lwasemathebeleland le migenzo esithi yimthwakazi. Sinanzelela ukuthi amazwe lawa ahlanganiswa ngo-1923 kungelasivumelwano samaNdebele labantu esishoneni. Kungakho ngokunjalo lasekhaya khona ngale sibhizi siyasebenza siyezabelweni singena sichumayeza abantu bakithi ngevangeli self-determination ukuze lalapho nxa sikhuluma lo mhlaba babone ukuthi ngempela abantu silabo.
Umnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. Abasekeli bebandla leZANU PF babikwa bezamile njalo ukuvimba umkhokheli webandla leMDC Alliance ukungena esigabeni seMashonaland West izolo. Uchamisa ungene kulesi sigaba ekhulumisana lenkokheli yomphakathi kunye loZulu Mathupha. Imfanekiso esithunyelweyo itshengisa abantu abaningi kakhulu beminyana befuna ukumbona. Sixoxe lomunye wabasekeli besikhulumeli sebandla leMDC Alliance, umnumzana Gift Ostalo Sesiziba, ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Umongameli Advocate Nelson Chamisa ubehlangana ke lezinduna labantu bemaleaders emacommunity labantu abachila abantu abachiyeneyo ke endaweni ezintathu eHurungwe eKaroi laseMagunje. Okokuqala ukuthi ke sihambe kulezi ndawo ukwaqhuba umsebenzi wethu andakula ke okumise umsebenzi despite ukuthi ZANU PF bifake ke abantu abale ma uyibona chene ukubana bemisi program yethu kufakwa manje emgwaqweni lakho konke le moto esicheneyo more than 10 izimoto ke Central Intelligence ebezifaki ukubana ke zimisa uhlelo lethu. Kodwa ke izizukulwane zeZimbabwe labantu bonke jikelele babemanyane bonke ukubana uhlelo lethu luye phambili njalo kungabi lo muntu ongamisa ke ama-program ethu.
Ukhangelelwe ukuthi uza kuya ngaphi umongameli?
Zake lapho esingakangeni khona emashonaland west sosizaziswa ke ekuseni ukubana hhayi namhla sihamba lapha lalapha. Kodwa ke engikwaziyo ukubana siyaqhubekela phambili ngonhlelo ethu kubana ke siye ezindaweni ezisemaphandleni ukuze sihlanganele labantu bonke abaqhakathekileyo kundaba yokuthi kube lo manyano yenguquko elizwe.
Umnumzana Gift Ostalo Sesiziba, ngomunye wabasekeli besikhulumeli sebandla leMDC Alliance. Yamatitshala eZimtha ithi ayisoze ivumele uhulumende ukuthi axotshe ababalisi abangahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19. Uhulumende wanquma ukuba kusukela ekuqaleni kwayonale inyanga zonke izisebenzi zakhe ezingahlatshwanga amajekiseni omabili e-COVID-19 zingayi emsebenzini. Kodwa unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala eZimtha, umnumzana Richard Gundane, utshele iStudio 7 ukuthi abasoze bavumele uhulumende ukuthi axotshe ngitsholo yedwa umbalisi ongahlatshwanga lijekiseni.
Inhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association kayisoze ivumele ukuthi ababalisi baxotshwe umsebenzi nxa siqondane ngendaba yokuhlatshwa ijekiseni le-vaccine. Into esikhuthazayo ukuthi ababalisi bonke kumele ukuthi bahambe bayahlatshwa ijekiseni le-vaccination. Yikukhuthaza lokhu ngesikhiwa sikhuluma nge-encouragement ukuthi kuqakathekile ke ukuthi ababalisi bonke bahambe bayehlatshwa. Kodwa ke into eyaziwayo ukuthi abanye balama medical conditions achiyanayo. leyo into ithina sikhona ukuthi simelele ababalisa banjalo ukwenzela ukuthi kungasoze kwaba lokuhlukuluzwa kumbe kwabe sokugcina sokusetshenziswa impamba ngamanga ngamandla ukuthi umuntu ayehlatshwa kumbe njalo umuntu agcine sesesaba sesiyehlatshwa against recommendations from the doctor. Hayi, lokho kawumelanga ukuthi kube njalo. So thina njengenhlanganiso siyabe sirepresenta ababalisi bonke kwenzela ukuthi kungasoze kwaba lo muntu oyedwa ozagcina sekuthiwa sexotshwa umsebenzi kumbe imali kayisabuyi. Hayi, lokho nxa sikukhangeleka kusoze kwenzakale. Yumsebenzi wethu ukuthi sivikele khonokho ukuthi kwenzakale.
Umnumzana Richard Gundane ngunobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala eZimta. Izakhamizi zemganwini kobulawayo zikhala ngokucitshwa mahlayana kwamandla kagetsi kuleli lokiji. Inhlanganiso emela izakhamizi yebulawayo Progressive Residents Association ithi okudanisayo ikuthi inkampani yezesa ayilahlelo lokwazisa uZulu ukuthi izacitsha nini amagetsi lokuthi azaphenduka nini. Lanxa nje udubo lokusilela kwamagetsi solunganeno, izesa iyacitsha njalo nje endaweni ezithiyeneyo ukuze iwalondoloze. Kodwa kwesinye isikhathi acitsha ngoba imitshina ingasebenzi kuhle, kuntshontshwe ama-transformer lencingo zawo. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla sebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Udubo lokusweleka kwamandla kagetsi elokitshini lemganwini asiyonto eqalisayo. Kuvamile ukuthi kwenzakale njalo siyasibabikele abantu bezesa bathembisa ukuthi bazahamba baye kulungisisa khonoko. Ngoba kwesinye isikhathi kuyabe kubangelwa ukuthi kuyabe kulezinto bona abazenzayo khona ngale abezesa emganwini.
Udubo lolu lusemganwini kuphela yini kwamanye amalokitshi akhona amagetsi?
Amalokitshi amaningi ahlangana lodubo olufanana nalolu olwemganwini. Ungakhangela indawo enjengeHillside sokulesikhathi eside bekhala ngokuthi amagetsi logacitshayo abalawo kwezinyanga phose ezimbili. Ukuhambe futhi endaweni enjengabomakhandeni lakho bayakhala ngendaba efana nayo. Le mganwini layo kibophumula south khona phana la kuyafica ukuthi kuyahlala isikhathi izindawo ezithize zicitshelwa lazo amagetsi. Kodwa suka sikunanzele ukuthi kuyachiyana ukucitshwa kwamagetsi lokho. Ezinye kuyabe kuthe kwalahleka umbane mbe kwalahleka amandla kagetsi ngenxa yokuthi kuyabe kube lama faults athila enzakeleyo, mhlawumbe ebangelwe ngumoya kumbe mhlawumbe ebangelwe ukuthi intambo zitshontshiwe. Ngathatha umzekeliso owendawo enjenge North End, amagetsi khona ngale ziningi indawo ezike zahlala zingelawo. Ukhangela izindawo enjengeHillside engingayibalisa lakho uzafika ukuthi sokulesikhathi amagetsi engekho ngenxa yokuthi kuyabe kuthe kwaba lama faults athize, ukuqhamuka kwentambo okwenzakeleyo kumbe dubuka kwezitisho kwenzakeleyo. Siyeze siba lezindawo ezinjengabophumula south ukuthi amagetsi abehambile ngenxa yokuthi kuyabe kulokunye yona izese kwenzayo ezigabeni khonaphana kodwa ingasatshela abantu ukuthi izacitsha amagetsi ngesikhathi esithize. Abantu nxa bebona kungela amagetsi ezindlini zabo bazitshele ukuthi ugetsi uhambile ngenxa ye-load shedding, kukanti bona begezisa yibo ababe besebenza babe sebecitsha amagetsi lawo mahlayana.
Izesa ingazisa abantu uhlelo lokucitshwa lokulayithwa kwamagetsi kungaphathisa njani lokho?
Sihlala sibakhuthaza abezesa ukuthi njenge-service provider kabaxoxisane labantu ngaso sonke isikhathi. Nxa kuyukuthi kulohlupho lokuthi kube khona umonakalo ngentambo zegetsi kumbe ngezititshi zikagetsi, kabaxoxisane lezakhamizi zihlale zikwazi ukuthi kulodubo olunje. Nxa kuyukuthi bazathatha amandla kagetsi kuyibo abafisa ukuthi bawathathe lakho ngokunjalo kabaxoxisane lezakhamizi ukuthi izakhamizi bekwazi ukuthi kuzakwenzakalani. Esikukhuthaza kakhulu ukuthi nxa sokule load shedding akuphume i-timetable mbululu oluqondileyo oluzakwenza ukuthi abantu benelise ukuplana kumbe ukuhlela izinhlelo zabo zokuthi bazasebenzisa isikhathi bani lawo magetsi nxa ihamba ngesikhathi esithize benelisa ukuthi balungisisa bafuna ukulungisisa igetsi sesekhona. Ukuba le timetable kuyancedisa ngoba izakhamizi zabe zikwazi ukuthi ngesikhathi esinje igetsi yabe ikhona labo bahlela inhlelo zabo, ngesikhathi esinje yabe ingekho labo benelisa ukuhlela inhlelo zabo. Khona kana sala sikukhuthaza kodwa ke sikunanzelayo ukuthi uzesa nxa simqathanisa lo BCC akufanani ngoba uBCC uyabe ekhiphe itimetable yakhe eclear ukuthi amanzi azahamba ngalesi sikhathi abuye ngalesi sikhathi. Kodwa uzesa ubona ngokuhamba kwegetsi ukuthi hayi kade sebecijile ukuthi ubuya nini uyabe ungakwazi. Kwesinye isikhathi uyahamba 5 minutes aphenduke kugcine sokubulala izimpahla, kwesinye isikhathi ahambile ngalonke. So ngokunjalo ke siyakhuthaza njalo sihlala sikhuthaza ukuthi uzesa kayiphume le timetable kumbe uluhlu lokuthi bazacitsha nini balight nini amagetsi abo kwenza ukuthi izakhamizi zibe kwazi ukuvikela impahla zabo ezingalinyazwa ikuhamba lokuphenduka kwegetsi kumbe zibe kwazi ukuthi zizasebenzisa ugetsi ngalesi sikhathi njalo balungiselele lokho abafuna ukusebenzisa ugetsi.
Umnumzana Thembelani Dube ngwenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba abantu abaningi ababanjwe igciwane le-coronavirus ngabalithelelwe ezikolo kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha lubika ukuba kulomuntu oyedwa oyiHarare obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo, kuthi abangamachumi adlula ithoba minembili 84 babanjwa igciwane le-coronavirus. Lolu gatsha luthi abangamachumi amabili lanhlanu 25 ngabathelelwe leli gciwane ezikolo zeManicaland abayithoba minwembili 18 leMasvingo abayisikhombisa 7.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC. Yabo!
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Day lilodaba oluthi isithunywa seUnited Nations esisuke elizweni izolo sikhuthaze uhulumende ukuthi akhulumisane lenkokheli yezombusazwe. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi omunye umlisa odabuka eKwekwe waphosela ibhomba lebhedulo esitolo seChicken Inn eHarare, uncitshwe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ibail ngoba ebonakala njengomuntu oyingozi emphakathini. UDouglas Chada utshele umantshi weHarare ukuthi waphosela leli bhomba eChicken Inn ngoba wayefuna ukwethusela amasela ayefuna ukumthathela imali yokutsheketsa ayelayo esambeni sakhe. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani uTiyo 7 yabingelela undawana zonke lapho isakazo ufinyelela khona. Ngibonge kakhulu ukusizwa indaba amhlanje amalanga ezikumakini isenzela umsebenzi ube lula ukuthi sazi noma sekudeni okwenzakala ekhaya. Basakaza abahle njalo abathandekayo. Ngisicela ngisicela ngumhlali ohlala endaweni yaseNyamendlovu. Khona isigaba laphana sizothiwa iMakhokhomba lapha abaningi basazi abazi. Yazi sinohlupho umsakazi laphana. Bengicela ukuthi mhlawumbe yomhlonitshwa uRobert Mpofu lapha umdudla nguye owasisiza sisenkatazweni ngejojo. Ujojo lalikhona la selivuza thina singabantu abahlupheka kule ndawo. Besicela ukuthi manje ijojo leyangasela amanzi ingala manzi linjalo lejojo. Besicela ukuthi mhlawumbe ma uwenza esipisele injini, injini elapha ayisekho siwazi yaphi yajontshwa mhlawumbe ayisekho. Abantu bayahlupheka kakhulu laphana mhlonitshwa Obed Bofu laphana baba. Thi sicela ukuthi usisize kakhulu mhlawumbe ngamasola noma ngenjini enye endala mhlawumbe ma unako wakho usisize singomakhelwane bakho laba siyakhala sizakhamuza simakhokhomba. Thi sicela usipone laphana musi siyahlupheka kakhulu. Uma siyazama uvume ngoba imali ayikho kodwa besicela hlonitshwa omkhulu ukuthi mhlawumbe lisisize kakhulu ngendaba yamanzi eMakhokhomba laphana. Ijojo lizocela lifuthwa ngumoya lisiwa phezulu lapha life sibe siluza kaningi. Kanti-ke athi ungasiza kakhulu siyacela sicelela thina siyizakhamuzi zakule ndawo sicela kakhulu sincuncuza siyathemba ukuthi uyokusizwa. Ngiyabonga.
Amajono mahlaba. Lembono nje impilo emthathu emine sibesithi na on behalf of abakhokheli bethu sesina sikufake straight izikhalazo zikakhathi engizama ukukutsho ngokuthi indawo iyagula indawo ipula umsebenzi kwamkhulu kodwa abakhokheli bethu umsebenzi wabo uba mshana sibesina ngakuyenza maybe from the studio you can easily come uzibonele wedwa uzabona ukuthi no indawo yakho meaning as indawo yakhula sithi in terms of amanzi education lezemvelo nje uzazozibonela wedwa ukuthi no hayi lapha kuyanga kuyaphi ngamafichane nakube kanjalo kusacela impendulo esukathi okokugcina within the community njengwathe isigaba siyakula evuli akathimu encandanga bayithi iwozoliyantazi iyakulive jamagina pastures abafana abancane injalo singabameleli na now why can't just come out like abafana we are eager to perform abafana they are eager to perform at any level so loko sikufaka ku ministry ya masports please give us inake kono siyabonga
sanibonani balandeli be street 7 kuyahlupha owezandla zami iyashiyashi za problem bathi eZimbabwe i-free call ntume eZimbabwe kodwa kugijiswana ukusa kwamalanga abantu abadala besitshela amanga besabantwana into engalunganga kuthiwa abanye abantu kabafanelanga bekhampene be-free uchamisa abafanelanga be kanti sasilwela bani ngoba thina siya empini sasiyalwela abantwana beZimbabwe noma nguba kathesa kusavunywa sokufanele siswe izandla kuze kube phakathi ukuthi khona ngoba thina asinawe amapowers okuba sibona babe siyalwela bona ukuthi babuse kuze kube phakathi singazi kuliqiniso elingakanani lelo makuba befakelwa amasanction besola ubuso wabo lokuthi bona fanele kuhlobo hodwa uqembu lodwa into engavulwayo engavuhlaba wona kuthe khona ngamasanction ngamasanction kanje kanjani ngoba phela omunye lomunye umuntu fanele abelilungu eZimbabwe kodwa kayikho leyo nto bafuna ukuthi aluba kuthiwa akukhulunywe bona bazwakale ukuthi hayi ngamasayini la asenza abantu base-ten America bafuna babuhlungu ngomnotho ngenotho leyo babeyihuqulu eZimbabwe bona bahuquluzi wona bafuna ngako abafuni ukukhulunywa ngakho hayi eZimbabwe hayi abantu abakayi azisaphiwa abantu abayibabo
salubonani kustudio 7 okhulumayo ngu-Jay Moyo ngikwele South Africa ngicebisa labafowethu laba bafika ngapha eGoli sebevuke ukungezwa kakhulu sebengenela abantu ngithi bafowethu yebo mali ngenela abantu lidinga imali yekelani kurepha lidubula abantu khathi lingamasela njani lingabomafunda nini singalibambo i-1 sizomthontisela iplastiki shua lizothi bomalume into eliyenzayo asiyithandi kuhamba lingenela abantu yebo lifuna ukuya ekhaya kodwa yekelani ukutshontsha lize lihambe ligwaza abantu asike sekeleni bafowethu basekhaya hayi into eliyenza iyayangisa sizocatshisa ikhanda ngapha lina selisenza ukuganga kodwa ngale Zimbabwe likwenzi ngoba balirada yekelanini ngajabula le audio ma engafunda labo bayizwa abantu laba bayenza ukuganga
Salibonani ngiyalibingelela lonke abantu beZimbabwe ngibingelela bonke abase Europe abase Africa yonke abantu beZimbabwe ngiyalibingelela lonke labasiphathela loluhlelo lweStudio 7 ngiyalibingelela mina namhlanje inkulumo yami engiyikhulumayo ngingumama weplumtree ngikhuluma ukubana umoya oyingcwele awungene ngaphakathi kwezinhliziyo zethu sonke bazali sikhangele ukubana iZimbabwe yethu ingakhululeka kanjani ebugqilini obunje singayikhulula kanjani ngoba ingakhululwa yithi hayi ngomunye umuntu yikho bakithi mina ngikhuluma ngifaka uNkulunkulu ngoba nguye wadala zonke izinto ngaphansi komthunzi welanga njalo uNkulunkulu kahlulwa lutho noma ungayenzani uJehova kahlulwa lutho yikho ke ngithi asibeni lombono ngaphakathi kwenhliziyo zethu nangaphandle sikhangele umuntu umuntu ongasikhululela iZimbabwe kuphela. IZimbabwe umuntu ongasikhululela yena, ngisho kuma opposition party. Singakhulumi ukuthi ngifuna ukukhululelwa iBulawayo, ngifuna ukukhululelwa iPlumtree. Ngisho ukuthi sikhumbulele abantwana abeZimbabwe abahluphekayo. Wonke yikho engikukhulumayo. Siyamazi simkhangele ongakhulula iZimbabwe. Siyekele ukubamba lapha nalapha nalapha nalapha. Kuza sisangapi uma kungakhululekanga iZimbabwe? Uma iZanu ingaphumanga embusweni, kuza sisangapi uma ingaphumanga embusweni? Kuza yala lokho ekunje abantwana behlupheka besemazweni. Khumbulela umntwana ozalwa namhla, khumbulela umntwana ongafundiyo esikolo, khumbulela ukukhumbule konke nje. Ngikhuluma ngeSemplumtree esikhalangeni, ukhumbule le damu lethu lelana elemabhongane ukuthi ladabu kanini. Angifaki izinto ezinene, lingalungiswa. Lingalungiswa ngubani?
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden ukhangelelwe ukuya kwele Europe namuhla kumbe kusasa emhlanganweni etshiyeneyo ebalisa ukulondoloza ukugugudeka komkhathi climate change. UBiden uzasuka elizweni udaba loluhlu lwendleko zikahulumende ispending bill lungakalungisiswa. UBiden ufuna ukuthi izipatsha labo somabhizimisi abathola imali eningi babhadaliswe imithelo ethe xaxa ukuze kutholakale imali yokufeza inhlelo zakhe zokwakha amabholoho, imigwaqo lezakhiwo. Kulelinye ilunga lamademocrats, unkosikazi Kirsten Sinema osethekasekeli inyathelo lokubhadalisa abantu laba imithelo. Ngambe uBiden engaba esehluleka ukubusa na? Lo ngumbuzo esiwubuze umnumzana Muzobanzi Ncube owakugabhu esilobela ohlala ngapha eWashington DC.
Ya uyabona mnumzana Gandhi, ngendlela uMongameli Biden waphatha ngayo indlela ye team letha amasotsha akithi from Afghanistan back, azange ayiphathe kuhle sibili indaba leyana, ngoba uyabona ukuthi into futhi yasuka yasimphambanisa kakhulu phezu kokuthi i team letha amasotsha yakhe azange ibe organized ngendlela sibili eyacaca kuhle ukuthi khona kukhanye ukuthi abantu bonke okumele ukuthi bekhitshwe okokuqala amasotsha wonke ngakaphumi, wonke laba abantu ababencedisa ama-Americans nge-intelligence khona ngale lokutranslator e-Afghanistan. Uyabona abantu bonke laba yibo bakumele ukuthi ngabakhitshwe kuqala, balungiselwa sibili kusesela amasotsha konke o-Taliban laba bengakabuyi. Uyabo, so into yaphambaniseka futhi yikho khona ukuthi kwasoka ba le suicide bombing leyana eyagcina ibulala amanye amasotsha, I think angu-11. So khona okuyana uyakwazi ukuthi uBiden kwahle kwamphambanisa sibili kakhulu, ngoba uyabona ama-Americans kathanda ukuzwa kuthiwa amasotsha afile, and futhi amasotsha lana afela khona phana e-airport yangikhona naleyana okwakuthiwa khona kula masotsha vela yewagadileyo ukuthi khona abantu bagade izindege lezo. So ukuthi ngathi uzaluza, hhayi lapho kusekhatshana kakhulu, ngoba okuyinto kwakhona, you know, bazinto zepolitics khathesi abese sikhohlwe ngakho.
Ke sikhangele ezomumo wegciwane le-coronavirus, siyabona ukuba naso kukhulunywa njalo ukuthi kungaba le ndingeko yokuthi abantu bahlatshwe enye njalo ijekiseni yesithathu. Ukubona njani lo?
Mnumzana Gande, igciwane leli ele COVID-19 libahile sibili umhlaba wonke nje jikelele, and lokho elibuya ngendlela ezehlukeneyo, njoba sibona futhi lakhona apha e-UK sesizwa kuthiwa sokulenye okuthiwa i-Delta Plus. Uyabona, so into eyenzakalayo ukuthi amazwe amaningi avala ngokwehlukeneyo, ngoba amanye ayesaba kakhulu okwedlula amanye. And into esisenzakala kakhulu e-Asia ikuthi ama-companies amaningi e-Asia, lapho thina i-America e-order khona ama-supplies amaningi, ama-companies avalile, amanye avula. So uyabona, sokwenza ukuthi khona ezinye izinto zangikhona sezibuya mbijana mbijana njalo sezidula. Uyabona, So i supply chain yesisuke yasiphambaniseka lapha ukuthi iAmerica isithola izinto eziphuza njalo futhi zithi sezifika sezidula. So ukuthi kunje amapetrol njoba sibona sekhwelile le zinto ema restaurant lezitolo lapha into sezikhwelile because labo laba ba ordayo abeyandingabe business bafuna ukuthi benze iprofit so kumele bekhweza intengo zakhona.
Umnumzana Muzobanzi Ncube ngowako Kapu esilobela kodwa ehlala ngapha eWashington DC. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Ibandla lemthwakazi Republic Party linikeze iziphathamandla ze-United Nations ugwalo olulezikhalazo zebandla ezivalisa ukufuna ukuzibusa kwesigaba semthwakazi kunye lodaba lwegugurawundi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.